Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuMbimbitho 2021 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokufika phezu umnyaka abantu emhlabeni wonke jikelele bekhathazwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukuze kwenela umnyaka kuthiwa khona i-coronavirus, i-global pandemic, into esiguqule izinto eziningi emhlabeni jikelele.
Inhlanganiso yabukholo lwesiKristu ithi kumele abantu bafundiswe ngokuhlatshwa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuyadingakala ukufundiswa okubanzi ukuze abantu bazwisise ukuqakatheka kokuthatha-kela ivaccine.
Ibandla lezaphu lithi ibandla lezanu-PF akumelanga lisebenzise igama lalo ekudingeni okuzangena esikhundleni somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kembo Mohadi.
Sibatshela zithi izaphu isingapho, wena sukuzani. Ene njalo labo bavuma angikoluthi bayala.
Kodwa ababe kubandla lezaphu, abakubandla elibusayo khona manje bathi basebenzisa igama lezaphu iyayikhokhelwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Balelungelo labo bazimela bodwa njengezaphu, lathi salandela ubaba uNkomo saba iZANU-PF.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Igciwane le-COVID-19 selitshiye abantu emhlabeni wonke jikelele bethithibele. Ngesikhathi sokufika umnyaka, inhlanganiso ye-World Health Organization yathi umkhuhlane we-coronavirus kumele uphathwe njengalowo obulala abantu abaningi, kumbe i-global pandemic ngesilungu. Ngolwesine kuzabe sokungumnyaka ogcweleyo selokhu kwaqhamuka umkhuhlane lo edolobheni le-Wuhan kwele-China. Kusukela nyakenye, isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 117 million asebetholakale bele-COVID-19, wathi abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babulawa yi-coronavirus. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi abantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa, kwabhubha abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,000. Abayizigidi ezintathu lengxenye 3.5 million sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 36,260 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, wathi abazinkulungwane ezidlula kancane amajumi amathathu 34,000 baphepha kumkhuhlane lo. Sokwabhubha abantu abazinkulungwane lengxenye 1,485. Usukhicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi umkhuhlane lo usuhluphe abantu okumangalisayo.
Ukuze kwenela umnyaka kuthiwa khona i-coronavirus, i-global pandemic, into esiguqule izinto eziningi emhlabeni jikelele. Kokuthi abantu abaningi babhujelwe izihlobo, kuseyintandane, amabhizinisi asasebenzi kuhle, abantu abasayenelisi ukuhamba kuhle emhlabeni jikelele. Umhlaba wonke usebunzimeni.
Ungwenya uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane lo sonke isikhathi ngoba kulakho ukumemetheka kakhulu.
Ubhubhane lolu njengoba liyakwazi ukuthi luphile ebantwini, yikho nxa abantu behlangana laphana luyasuka komnye umuntu luye komnye umuntu. Selibona njalo sokuthiwa sokula olunye ubhubhane olukwamanye amazwe kuthiwa lolu luqinile okwedlula solutshintshile. Yikho nxa lokho silubekele ubhubhane lolu lokho luhamba lusiya phambili, ngokubona kwami luzatshintsha kufika isikhathi sokuthi solubulala abantu abaningi solulamandla amakhulu kakhulu. Yikho kumele kwenziwe emhlabeni jikelele. Kumele abantu behlale phansi besebenzele World Health Organization. Kumiswe ukuhamba lokuhlangana kwabantu, kumiswe isikhathi esifananayo. Nxa ama-lockdown engahambelani, nxa kuthiwa kuyekethiswe laphana abantu sebehamba njalo, ubhubhane solusenza lutshintsha, kuthiwa yileyo kuthiwa yi-new variant, solufika kwenye indawo njalo luvuka. Yikho nxa kungayenzwanga sikhathi sinye angiboni kusiya phambili kuzokuthi njalo indaba le ama vaccination abantu be vaccinate bonke esikhathi sinye kwenzela ukuthi ubhubhane lolu silunqobe kumele senze khona lokho okuthiwa yi social distancing esingayenza ungaba kuyi mass lockdown yoli umhlaba jikelele ngesikhathi sinye kuphinde kuvaccinate abantu yikho kuzasinceda kulolu bhubhane
sokulamajekiseni ambalwa awunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akoqela e-Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, Sinopharm, Sputnik le-AstraZeneca. Amazwe kuzwekazi le-Afrika akhala ngokuswela imali yokuthenga amajekiseni la. EZimbabwe kusetshenziswa i-Sinopharm iyanikwa ilizwe leli ngele-China. Kukhangelwe ukuba kuzatholakala amanye amajekiseni avela kulelo lizwe. Kuthi njalo eleZimbabwe lizama ukuthola amajekiseni atshiyeneyo adingwa lizwekazi le-Afrika. Okwamanje kweleZimbabwe kubikwa ukuba abanye abezempilakahle bayala ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm besithi akwaziwa ukuba iyisimo bani. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kutshela abantu ukuthi uzahlatshwa ijekiseni le kule viki. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi basanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba balutshwani abantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm.
Sananzelela ukuthi ingxenye eyi-10 kuphela i-10% yiyo evuma ukuthi ithathe injection le China i-Sinopharm. Then ile 70% bayala bathi bona hayi hayi bengeke bayithatha bayesaba. Ikanti 14% yilaba bathi hayi abalashuwa bona baphakathi laphakathi. Ngakho lapho esikunanzelelayo ukuthi uthi ukuthi loba nxa injections zizaba khona balutshwana abantu abazafuna ukuhlatshwa ngenxa yani, ngenxa yokuthi okokuqala abantu bayesaba ikakhulu abenkolo ngoba bacabanga ukuthi engxeso kungu-666 lo ababala ngayo ebhayibhilini. Okwesibili njalo kulokwesaba abantu becabanga ukuthi hayi izinto ezivele eChina singeke sasithemba.
Usibanda uthi uhulumende kumele afundise abantu ngejekiseni le.
Kuyadingakala ukufundiswa okubanzi emabandla, njengoba amabandla kade sevuliwe ebulenjini. Wonke umuntu afundiswe nje ukuze abantu bazwisise ukuqakatheka kokuthathakela ivaccine.
Akwaziwa ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uzaphela sokutheni njengoba abantu emhlabeni wonke jikelele bethithibele ngenxa yokufelwa izihlobo labangane. Abakubandla lezaphu lamanye amabandla bathi ngabala ndaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhetha bani ukuba angene esikhundleni somsekeli kaMongameli esithiwa ngumnumzana Kembo Mohati ukuthiwa wayesiya emacansini labesifazane abaningi abaguqela abendileyo. Umgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi kazihluphi ngokuza kwenziwa nguMnangagwa njengoba basuka kudala kubandla elobusayo.
Umuntu oseleyo yena uAngelini Masuku nguye ayekuhayirake phezulu. Singatsho ngumuntu esingakhuluma la isito yayiyinkokeli kuzama. Laba abanye uMohati kumbe babesemajele kumbe uSimon Khaya babethola ama-briefcase kaJoshua Nkomo asibabali ukuthi bake baba ku-leadership. Anyway, asilandaba lakho lanxa bekusele oku-leadership sibatshela zithi izaphu isingapho wena sukuzani. And njalo labo bayavuma angikhona ukuthi bayala ngoba ngiyakhumbula ngikhuluma lo Sikhosana u-Absalom engitshele ethi hayi thina lokhu sizanu ngeza umuntu ephakathi bethu ethi kwena siyizaphu. Uyabe khuluma nje ukuthi sasiyizaphu, hayi kona ukuthi siyizaphu ngoba ngomthetho wabo kukhanya ngani vele abavumi ukuthi wena kulo muntu phakathi wabo ungasukuma kathi esathi mina ngiyizaphu.
Uthi akula muntu okubandla lezanu PF okumele azibize ukuba ngowezaphu. Ngakho-ke abafisa ukungena esikhundleni sikaMohati kumele bakhankase ngezinye indlela.
Engxenye ngabantu abesindebeleni engxenye kungaba ngcono kulokuthi babethi bayizaphu because izaphu iyayihlanganisa abantu abaningi labasemashonaland labangapha emathebeleni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMtwakazi Republic Party othi ukuwa kukaMohati kuveza ukuncindezelwa kwabantu abadabuka emathebeleleni.
Into kaThembu Mohati ngabantu abakade bevele behlezi bebhanditsha inyoka. Inyoka yabo sibaphendukela okwalesi sikhathi. Akuqali ngabo Mohati labo Chiwengwa kuphela, kanti yena uRobert Mugabe owaphuma esikhundleni wathathela enye indoda imfazi, yena uGrace Mugabe ngokwakhe. Siyakwazi ukuthi wayengusekretary wakhe emahofisini wamthatha ngendlela engayisiyo esebenzisa ukuthi ungupresident. Kwabuya ke yena ke uConstantine Kuvia Chiwengwa njengoba uchilo siyazi ukuthi wathathela iplayer leyo shingi umfazi. Ngenxa sikukhanyele thina ikakhulu sikhanyele abantu bakithi ngapha eMathebeleland yibo abahlambalayizayo kumbe abafakwa emphakathini ukuthi wedandalazi bayona kanti abempumalanga beprotectwa kumbe beprotectwana.
Umoya uthi okwenziwe nguMohadi akwedluli ukuchitheka kwegazi okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe kweGugurahundi.
Nxa ngikhangela isenzo esehlele uKembu Mohadi ngithi mina nxa into yakhe ibilihlazo njengoba kokuqala sinanzela ukuthi kabarephanga labo mama ngabantu akade thandana labo bevumelene regardless ukuthi kuthiwa bangabafazi babantu. Kambe okulihlazo kuyini eZimbabwe phakathi komuntu okhetha ukuzithandanela labantu abangabafazi bevumelene lalaba abasikhokhelayo bebulele abantu.
Umoya uthi uMnangagwa uzazikhethela umuntu amfunayo.
Ngabakho baningi bona abantu bakithi abayizikhothamathe khona ngale Mpumalanga abajobha imvuthu ematafuleni ngoba laba kulaa nto abayidlayo badobha nje imvuthu bechazwa ukuthiwe singama-nationalist. Kanti uyi-nationalist uvele wenzeni ku-local level yakho ku-region yakho ungaziwa ungenzeli lutho abantu? Kuyini odume ngakho nge-nationalism okungakwenza ukuthi ukhohle umphakathi wakho? UKembo Mohadi enjalo amavenda e-Bellville lamasuthu bebethwele nzima ebhoda bengaqhatshwanga kuqhatshwa abantu besishoneni ukwabamela yini ngokuba ngu-vice president ku-national political party ye-ZANU-PF?
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF uthi uzakhethwa ngumuntu okubandla le-ZAPU elalikhokhelwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Nxa sekukhulunywa ngomuntu ozangena ethatha emuva kwaba uMohadi, yinto ezakhulunywa phakathi kwethu njengeZANU-PF yona le eyabanyuswa ngobaba uNkomo lo baba uMgabe ngo-1987. Asonto yokuchothozana, asonto yokudlephana. Laba labo balelungelo labo bazimela bodwa njengeZaphu. Lathi salandela ubaba uNkomo saba iZANU-PF sisuka kubanjaniswa iZaphu leZANU-Jongwe. So konke lokwenzakalayo kwenzakala phansi kophahla oleZANU-PF eyiphathi ebambane ndawonye iZANU-Jongwe leZaphu.
Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukungena esikhundleni esithiwe nguMohadi bakuqela umnumzana Obert Mpofu, unkosikazi Sithembiso Nyoni, unkosizana Opa Mutshinguri Kashiri, uGeneral Philip Valerio Spanda, umnumzana Simon Khamoyo, umnumzana Chinga Dube labanye. Kasenelisanga ukukhuluma labo ngalokho ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Bayakhala okumangalisayo abazali abalabantwana eVimila High School abathi inhlawulo yesikolo isikhuphuke ngendlela ethusayo. Sixoxe lomnumzana Time Mpofu okhona ngale ePlumtree.
Abazali bayakhala kakhulu, bakhala ngokuthi bathe besizama ukuregister abantwana abazangena form 1 izikolo zivulwe. Bathula ukuthi imbadalo efunakalayo iyabakhama kakhulu. I-registration fee ithi khona $10 kumbe 200 rands, kuzothi i-school fees kumbe 800 rands. Kusevimila high school lapho abazali bayakhala kakhulu ngemali leyi ngoba kuthi angikhona bakhala ngokuthi amareti yangikhona vele kahambelani kumende even ungazi even ku-black market la ireti yangikhona vele kahambelani leye-black market le ireti efakwelesi sikolo. So abantu bayakhala kakhulu ngodaba olufanayo lalololo. Okunye okwenzakala ukuthi abazali bakhala ngokuthi into yonke le iyenziwe bengakonsultwanga, abazange babuzwe, kwakhulunyiswana ukuthi intengo ingabe itshintshelwa kumaranzi isibanje soso, ukuthi kuzwakala ukuthi labo bangayikwanisa yini kumbe kukhulunyiswane kubona into ingxebe kungahlanga esenta.
Pho kuyiwo phambili kuza kwenziwani baba Mpofu?
Kumele kubize umhlangano ibhodi ye-SDC yalesi sikolo. Kumele ibize umhlangano wabazali kukhulunyiswane kubonwe ukuthi i-way forward kungaba yini. Kulokuthi nje kuphonga uvumbuluka sokuthiwe school fees sesiba imali enje sizabhatalwa ngendlela enje so kungazange kwakhulunyiswana. Yindlela abakhala ngayo abazali i-way forward abathi babona kuyikho kokuqala abangakwenza.
Kuyini okuza kwenziwa ngabazali ukwenza ukuthi bavimbe khonokho ukuthi kwenzakale
kumbe vele abasoze benelise
nqa kungasazanga kwahlalwa phansi kwalunjwa kwaba lochintsho kuloku okuvele sokukhona uza kungaba kulobunzima kakhulu ebantwana nabaningi abangasoze baphumelele ukuthi bayayingine ezikolo form 1 kuyabe kuzaba lobunzima kakhulu ngoba abazali eqinisweni bakhuluma ukuthi imali efana lana leyo abalayo njalo soze bayigwanise njalo kwababuke kwabaziboni besiba le ndlela abangayithola ngayo especially ngesikhathini esomumo esikiwe lockdown lo kunzima kakhulu ebazalini abaningi kungakuthi abantwana bazafelwa yikusasa labo kanjalo nje kalula nje kanjalo kugcine kusonakala kuphele kanjalo nxa kungazange kwazanywa ukuthi kuhlangane kukhulunyiswane kubona ukuthi kungabhadalwa nanjani ngayiphi kunye kukhona ukuthi abazali bafuna kakhulu ukuzwisisa ukuthi uhulumende kungabe sekule ndlela yini angabe ekupasisile ukubana i-school fees sesingabhadalwa ngemali yaphandle kwelizwe ngokuba into eyaziwa ngoZulu kuleli lizwe ukuthi so far imali esebenzayo isebenza i-RTGS akusebenzi i-US dollar kumbirandi wakathesi yikho kwaziwa ngabazali ngoba awuzange besingakizwa ukuthi sokutshintshile ukuthi i-school fees esizamele sibhadale ngemali yakwelinye ilizwe ama-rands kumbe ama-US dollars abazali bafuna ukuzwisisa kakhulu khona lapho
lo ngumnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree kolangale eMatabeleland South. So angeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulabantu abaningi abaqhamuka kuzekazi leSouth America abafisa ukuyahlala kwele Melika kulandela ukungena kukamongameli Joseph Biden esikhundleni sikamongameli ngozibandlela. Abanye yilabo ababevinjwe ukungena eMelika nguhulumende wayengumongameli uMnumzana Donald Trump wayengathakazeleli abantu bokuza. Inkampani yeMerck ithi uyathembisa ukuba bazaphekapheka amaphilisi alakho ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19. Ithi abakwenza kulezi nsuku bakwenza le nkampani ye-Richburg Bio. Abantu bokwele Cameroon bathi kumele kudingisiswe ukubulawa kwabantu esabelweni se-Northwest libutho lalelo lizwe elithi lidinga amalicaja asekela abantu abakhuluma isingisi labasithakazelelayo.
Senganamasiko
senzi bomandla
lobaba mkhulu babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sigqiba udaba lwethu lwamalobolo silomnumzana Zifiso Masiye osanda kubiza amalobolo enkundleni yokuxhumana eyezoom.
Ba le evidence ukuthi sekubhadaliwe konke sebengaqhubeka becela ukulobola. Ukulobola ke lakho kuhleliwe abakwaziyo bayazi ukuthi kule nkomo yohlanga, inkomo yohlanga inkomo kamama eqakathekisa ubumama bakhe njengomuntu wathwala umntwana 9 months ayinegotiate-wa ke leyo yiyo evula ukuqalisa ukukhuluma ngamalobolo. Ingabhadalwa sokubhadalwa bakhipha ingubo kamama lijazi likababa lento ezinjalo kuthiwe ukuthi hayi sebekukhiphile. Nxa sebekukhiphile sesingangena ke ekujajeni amalobolo sitsho ukuthi hayi nxa lifuna umntanethu lizakhupha inkomo ezingaka kumbe inkomo ezingaka sizilinganisa ngesilinganiso semali engaka kuvunyelwana.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Masiye, sicela ukuthi ugqibe udaba lwethu lwamhlanje.
Ngabona ngamafitshane ngathi yiyo indlela ye-Zoom meeting kakhulu ngakuqonqosela ukuthi uqakatheka kokulobola vele ukuthi abantu bemuli ezimbili bahlangane ubuso ngobuso bazane kudalwe ubuhlobo. Ngakho kunzima ukudala ubuhlobo abantu bengekho, kunzima ukudala ubuhlobo nge-Zoom meeting. Sesiqedileke umsebenzi we-Zoom meeting sesivumelane ukuthi vele kasikathi one kusamele kubekwe ilanga kungadlula ubhubhane lolu lapha esizahlangana khona kuhlatshwe inkomo kuhlatshwe imbuzi kusinwe sisonkeni sibonane sixoxisane ngomsebenzi esawenzayo sisonkeni ngoba ukulobola ukuthi sibonane sixhawulane sazane ubuso ngobuso. Edukube ngiyabonga.
Ngithakelele ithuba ukuthi mbonge ubaba uzifiso Masiye ingcwethu kwezamasiko esintu. asidibane nisi ngabaphileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuhamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele ukuba injongo uNkulunkulu abe esibizele yona uyini. Ngibala kumakho ichapter ka-5 lapha ngifuna ukukhangela ivesi ka-18 ikhuluma ngendoda eyakhululwa kumadimoni nguJesu. Lapho iBhayibheli lithi lona kuchapter 5 verse ka-18 ithi lapho uJesu sengena esikepeni lindoda eyayikhululwe kumadimoni yamncenga icela ukuhamba laye, kodwa uJesu wasesithi, hamba ngekhaya uye emulini yakho uyebatshela yonke into inkosi ekwenzele yona lokuthi ibe lomusa lawe. Lindoda yaqalisa ukungena emadolobheni alithumi akuleso sigaba ikhuluma indaba ezinkulu ezinhle uJesu azenzele yena. Wonke umuntu wamangala entweni le ayebatshela yona. Ngakho lapha ngifuna sinanzelele ukuthi lindoda yayisikhululwe kumadimoni nguJesu yacabanga yona ukuthi kungcono ngimlandele. Kodwa sibona uJesu esithi hayi, isizathu engusizele sona yikuthi uhambe uyetshela abanye indaba ezinhle, indaba ezimnandi. Nxa sikhangela lona vele iBhayibhili singathi ngelisenza ukuthi sikhangele abanye. Siyahlangana nalindoda ikhululwe kumadimoni amaningi, amadimoni ayibophile. Ukubonga kwayo yacabanga ukuthi nxa izabe sisithi ibonge uNkulunkulu yokuthi ihambe loJesu imlandelele ibe ngomunye wabafundi bakhe. Kodwa siyabona ukuthi uJesu uthi hayi ndoda, buyela emulini yakho uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni empilweni. Buyela esigabeni lesohlala kiso uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni. Kodwa sibona ukuthi lindoda ayizange iye emulini kuphela, ayizange iye esigabeni, kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha lithi wangena emadolobheni alithumi okwakuthiwa yiDecapolis esiyafakaza esiyathumayela. Manje wena mlalele, angazi namuhla ukuthi uNkulunkulu wakwenzelani empilweni yakho. Bangaka bemuli yakho abangamaziyo uNkulunkulu okhulumisana labo ngaye uNkulunkulu? Ingqobo yakho yokuqala le qalise eJerusalem. Bangaphi odade wenu, bangaphi abafo wenu, ungaphi umama, ungaphi ubaba ongamaziyo uNkulunkulu? Okokuthi namhlanje uqeda ukulalela lintshumayelo ungasuka umthathele umakhalekhukhwini umbuze ukuthi hawu, usikhangele insuku zakho osuziphile lapha emhlabeni, uyamazi yini uJehova? Suka laphana uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba kusigaba leso hlala kiso, ngabe kusesikolo, kungabe kusekolishini, kungabe lapho osebenza khona, kungabe kumbe kuyindawo lawe lapho tshona ukhona. Bangaka abantu abakhonapho osowakhulumisana labo ngoNkulunkulu esigabeni sabo? Ubatshela ngothando lukaNkulunkulu, ubatshela ngomusa uNkulunkulu akwenzele wona. Usuka lapho ngena emadolobheni amanye, ngena kutsho ukuthi lapha qhubeka uye phambili uyengena kwezinye izindawo. Laye uJesu siyambona engena ezigabeni ezihlukeneyo ekhulumisana nabantu abehlukeneyo ebafakazela.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, nika abantu bakho umlilo phakathi kwenhliziyo, bafuqe ukuba bakwanise ukukhuluma indaba ezimnandi, indaba zevangeli kwabanye abantu. Nkulunkulu, kulabanye abayesabayo, banike igunya lesibindi esokufakaza ngelizwi lakho. Ngegama likaJesu yathandaza. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha silo Mike Hobe.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimpopo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo sixoxe loPhilani Ncube osakhulayo olohlelo olujonge ukukhuthaza idale lePhalamende ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza ngesingizi sithi ama broadcasting licenses ikakhulukazi inxa sesikhangela indaba yama community radio stations. Ngobe ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngepetition elifake kudale leParliament.
Ngiyabonga. Sinazelele ukuthi khona thina abama special interest community radio stations abazange basifaka kule ikhole yayikhona le abayenze yama community radio stations. Njalo nxa ukhangelisisa kuhle uzafica ukuthi bonabo abakhokheli lawo ma community radio stations ngabantu ababiswe political party ikanti bekulamanye ama community radio stations abevele khona adinga wendebele like issue yeGwanda le intebe uzafica ukuthi kukhona vele kade kule intebe community radio isuke yasihlanganiswa leSotho labantu abantu ngoba sekubonakala ukuthi nanku sebebuyile sebefaka i community radio eSotho so akula ngenye indlela engenzakala ngaphandle kokuthi lati sibe ingxenye yani yabona laba sebekhona sokuthiwa iSotho community radio wathe
kungani likubone kuqhakathekile ukuthi lifake le petition kudale leParliament.
Sibone kufanele ukuthi siyifake edale leParliament ikakhulu i media portfolio committee ukuthi kube yibo abahamba phambili kukhulunyiswane leParliament yonke ukubana kanti thina isisi phandle for example ama community radio njengabo efocusa kuma youth kanti singena ngapi kwangkhona ngoba lati siyawafuna ama licenses angkhona uthi lati si broadcast sikhona pa kuBulawayo
kulabontanga abaningi abasekela lumbono wokuthi kuhlolisiswe indlela abantu bathola ngayo ama license kungani besekela lumbono
ontanga bakuBulawayo bayafisa kakhulu ukuthi kube ngani bangathola eyabo community radio station ukuthi bafake labantu zabo kungabe kukhona enye radio stations ngathi mina yi commercial radio station ela laba ngeke bazi bakhangele into zama youth abaningi ngakhona ukuthi betubona ayi nanga ama youth akona kahle sifake indaba zabo lapha ngoba bona liyana phela yi commercial radio station iyenza imali so labo bafisa ukuthi khona lokho abakwenzayo bayenza into eziningi ezokuhlabela ama drama etc bayafisa ukuthi babe leyabo labo i radio station lapha bangafaka khona into zabo bethi ukuthi balalelwe labo njengabantu abantu indaba zabo zonke abazifuna ukuthi zikhulunywe kuleso station.
Njengoba selifake le petition kudale leParliament likhangela ukuthi kuyini okuzakwenzakala
ngokufaka ipetition edale leParliament sikhangela ukuthi khona kukhulunywe ngakho ukuthi khona singalayiseswa njani lama community radio awe special interest kona vele ngivele ngithi mina yona njengebhazi kahle kahle ebe kungamelanga ukuthi kube yiyo eflight ama invitation iyo lapho kumele kusukele khona ukuthi ku community njengoba kunjalo nje yi community okumele identify ukuthi khona lapha kuyafuneka i community ready ayikhona ibhazi ukuthi kube yiyo yona hayi sesizafaka ke ikholu yibo abafakayo ikholu ezibhazi.
Hayi sulukandaba isikhathi sesesifiwe ngangoyi sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Ningakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection Sengishaya Phansi Oliver Lisayo igama lami nguMike Hobe zimpapo muhle bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo ibandla lezaphu lithi ibandla lezanu PF akumelanga lisebenzise igama lalo ekudingeni ozangena esikhundleni somsekeli kamongameli kodwa labo abawe kuzaphu abakubandla elibusayo bathi bazasebenzisa igama leli ngoba lokhu bebambelele okwathiwa nguJoshua Qhabuka Nkomo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.